Intatheli zindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli zindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli zindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva. Lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko, masikhangele izanu PF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kaZulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamusa koBulawayo uvumelane loChuma.
Media ezenqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andethi uhulumende lomthetho owe access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba koBulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyoyenza interaction kumbe engagement la mabandla ahlanganisela Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondiso wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondiso hlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangele, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana waye bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ndingithise sibili sekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe uNkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabe emisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-Constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe izanu PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi wokwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.